Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Indabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zayo zokuthi akhuphule iholo labo.
Kulababalisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa sebedingakala, ikakhulu izinkokheli zethu.
Inhlanganiso yabakumpentsheni ithi abantu asebatshiya umsebenzi bathwele gadalala ngokuma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla lokudla ezitolo.
Imali yeNASA allowance sasithola abanye 80 abanye 100 kusiya phezulu, kodwa kwathi sekubuye i-new dispensation abathi i-second republic le yabuya ngekhulu batshintsha.
USenator Khalipani Phugeni webandla le-MDCT usethule umbiko osola owayengummeli webhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, owathi uPhugeni labanye be-MDCT bengaba besetshenziswa ibandla le-ZANU-PF.
Umuntu omdala waze waziyangisa bakithi ku-Studio 7 kabuhlungu kanje. Uzeyibambe ebamba phezulu indaba ekhohle ukuthi iqale kuphi. Iqale phela uMakhuphe efuna ukutshiselwa endlini ebizwa kuthiwa liNdebele, akabuyele emathebhela nakula Ndebele ezobusa eZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zayo zokuthi akhuphule iholo labo. Lokhu kulandela ukutshengisela kwamalunga alinhlanganiso ebulenjini ngalolu daba kanye lokubotshwa kwababalisi abalichumi edolobheni leWetsa izolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli salinhlanganiso, yena othi ababalisi bazihlalele emakhaya ngoba bengelamali eneleyo ukuthi baye emsebenzini.
Okwenza ngithi umkhankaso wethu uphumelele oka Red Monday ukuba phakathi kwababalisi akade bevumile ukubomva betshengisela ku-social media, abanye bakhona ngabazali njalo baningi ababalisi abaphathekekiwo. Lo hulumende ubonakale esetatazela ngoba kulababalisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa dingakala ikakhulu izinkokheli zethu. Ngokunjalo, ngokuba amazwi kwethu uhulumende sebe sesikwazi ukuthi into esiyenzayo isifikile kuye njalo isimhlukumeza njengoba yenevele engafuni ukuthi eliqiniso.
Linike uhulumende umgwazo wokuthi alungise ingxabangxoza kwezemfundo kungafiki umhlaka 3 wenyanga ezayo, engekela kuyini elizakwenza. Kukanti kathesi limazise njani ukuthi kulo hlupho elifuna ukuthi lulungiswe?
Uhulumende simnike umgwazo wokuthi mhlana kusiyafika mhlaka 3 September abe eselungisile iholo lababalisi. Ziningi indlela esizisebenzisileyo, sisebenzisa i-social media, izincwadi zihambile emahofisini akhe uhulumende. Kuvele emalangeni adlulileyo kube kwaba khona umhlangano phakathi kwabameli bake-Ministry of Education nabameli benhlanganiso zababalisi. Lapho kwakuvunyelwane khona ukuba abameli benhlanganiso bayedinga ukuba amalunga abo athi izimpendulo zihambile. Kahle kahle imali esiyifunayo asifuna ukukhwezela iholo, sunabisele imali esasiyithola 2018 October, imali okube encane yangkhona yabe yi-$520. Ngokunjalo imali lenxa ingekho, sesikhathele ukuzama ukuziqinisa sibonakale sisemsebenzini, sesikhathele ukuzama ukumvikela yena uhulumende isizotha sakhe ukuba sibe semsebenzini. Nxa engakulungisanga esikufuna mhlaka 3 asiyi emsebenzini. Lokhu kungayisikuthi sithi siyastrike, asenelisi ukuya emsebenzini. Akade belokhu bengunguna babone ukuthi ngempela umbalisi kenelisi ukuya emsebenzini. Ababalisi sebehamba ngecathulo ezijekileyo bagqoka izigamba, into esasingayazi vele ikhona. Bahamba bengadlanga, pho ngoba nokumele abelokhu enceda uhulumende. So kumele siphume dandalazi. Sibe sigcekeni kukhanya ukuthi hayi emsebenzini siyehlulekuka.
Khona ezikolo kunjani, sikhuluma kanje njengoba zivuliwe?
Isimo ezikolo sibucayi, abantwana abaningi sibabona lokhu begijigijima emabhanga bezama ukuyabhadala ifisi. Abazali imali yefisi kabalayo, ababalisi nalamhla abanye ade sebehambe bayaboleka izimali bayehlulekile ukuthola amabhasi ngoba amabhasi sekuthiwa abotshiwe. Amabhasi la kuthiwa ngama-intercity aphuma isemakhaya la abotshiwe ukuthi adinga nemarenkeni. Impahla zokuzivikela ku-COVID ngengakhuluma phambilini ukuthi ababalisi bagqoke izigamba. Sigqoka khonoko okwakuvele kukhona, kodwa-ke ababalisi baza kugqoka besezindlini zabo phela ngoba bavele kathesi basezindlini zabo. Abantwana bagqoka khonoko ababelakho kunyaka ophelileyo osokukudala. Umthetho we-WHO uthi imaski iyaluphala kancathi nalokho esiyikhangele siyibona isaqinile. Bazithola ngo-January belokhu bezigqoka kathesi nge-lockdown zivele seziluphele. Asikezwa uhulumende kumba sikaboni lapha anikeze khona amamaski.
Lo ke ngumnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Uhulumende ubikwa isithi ukuvulwa kwezikolo ngomvulo kuqhubeke kuhle njalo iningi lababalisi belikhona ezikolo, kukanti uhlezi esithi ukhulumisana lezisebenzi zakhe zonke ngodaba lweholo. Inhlanganiso yabakumpentsheni i-Association of National Social Security Retirees Trust ithi abantu asebetshiye umsebenzi bathwele gadalala ngokoma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla ezitolo kanye lembadalo yabantwana ezikolo. Ithi impentsheni eholwa ngabantu laba ayeneli lutho. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Gideon Shoko utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi okubadanisayo ukuthi uhulumende ukhanya engafuni ukukhulumisana labo ngalolu daba.
Inkinga esilayo yokuthi yona iministry esidila ngayo kungani kayifuni ukuengeja i-association yethu. Sibona isithi yona iministry belabor plus labo abenasa besithi libaningi kakhulu ngoba sekulama-forums amaningi awama-pensioners. So bathi bona sebele nkinga yokuthi bangahlangana labaphi. O-pensioner esibakhulumayo nxa sikhuluma enasa, imali yenasa allowance sasithola abanye 80 abanye 100 kusiya phezulu, kodwa kwathi sekubuye i-new dispensation abathi i-second republic leyo yabuya ngekhulu kwaba khona lokuthi khona batshintsha imali kade siyithola ngoba sasithola ama-US dollars. I-100 US dollars yayimali sibili. Bathi sebengenile uminister of finance wathi yena ibhondi le-USA kuyafanana. After some time watshintsha wathi yena bond is 1-3. After some time wachinja wathi yena bond is 1-15 against USA. After some time wathi yena sisebenzisa i market rate. After some time wathi bona sisebenzisa auction. So kathesi $1 is equals to 86 kumbe 85. Ngithi 86 ngoba i 85 point something.
Kathesi ungathi lihola malini?
Kathesi opensioner abaningi sesithola about 3,000 bond. So ungakhangela wena ukuthi laphana ngangithola 100 US. Iyadlalwa ugwelegwele lapha ngoba kwadlala isitsotsi ngoba kwakufanele ukuthi khona laphana itshintshwa lathi sasifanele ukuthi sinikwe irate yona leyo. Kutsho ukuthi nxa ngangithola mina 100 kathesi ngangifalela ukuba ngithola 8,000 ngoba yamultiplier i-100 ngu-85 lowa, so 8,500 kodwa kathesi ngithola mina 3,000 ungakhangela nxa sesikhuluma ngama US dollars unga divide ngo 85 lowa, I think sengithola about 84.40 dollars. When mina ngangitholani ngangithola i 100 US dollars. Into le pension kayizange ichaye kuphela enasa, yachaya even kuma private pensions. Nje ngathi thina abanye sasebenzela amanye amakampani ale pension, lawo amakampani ayisiniki pension lawo ngomthetho lo owabuyiswa nge Second Republic a saffectwa khona le pension zethu. So kathesi sesihlupheka akakhulu ngoba sathathelwa imali. Ungabona ukuthi khona ngithola 3,000 ngangifanele ukuthi ngibe ngithola 8,000. That's a difference of 5,000.
Umnumzana Gideon Shoko wenhlanganiso emela abantu abakumpentsheni, i-Association of National Social Security Retirees Trust, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eKwaBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi. Senator Khalipani Phukeni owebandla le-MDCT usethule umbiko osola owayengummeli webhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, owathi uPhukeni labanye be-MDCT bengaba besetshenziswa ibandla le-ZANU-PF. USibanda ukhulume lokhu kungxoxo ayenze le-Studio 7 ngomvulo echasisa ngokwabelwa imali phansi komthetho we-Political Parties Finance Act okwenziwa ibandla le-MDCT nguhulumende. Khona kwakumele kuphiwe ibandla le-MDC Alliance ngoba lilo elalilamalunga amaningi edalele ephalamende angena ngokuvotelwa. Kesizwe ingxenye yengxoxo esiyenze lo Sibanda ngomvulo.
So ke kwathi ke uChamise seyalile wase sithi ngingathola bani engingasebenza laye, yikho ke ukungenisa ngudlu omonzora uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayiseseyileyana iParliament ka-2018. Umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abaningi bakhona ngabantu ababedliwe. Ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe eNkayi North kodwa namhlanje anje uzithola engusenator. UPhukeni wayedliwe ukuba ngumember of parliament koBulawayo kodwa namhlanje uzithola engusenator. Ngingababala bonke baningi sebegcwele eParliament okusokusenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathi nakwayo.
Leyo ke ingxenye yengxoxo esiyenze lomnumzana Prince Dubeko Sibanda waqotshwa edalele eParliament libandla leMDCT. Amazwi kaSibanda kawaphathanga kuhle umnumzana Phukeni uyibandla leMDCT osithumele umbiko wakhe ngomakhalekhukhwini.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele nabalaleli emakhaya. Indaba kababu Prince Dubeko Sibanda ibuhlungu, yazi umuntu omdala maye bopha umdlambula ethu chai point ekhulume ngazi, ekhuluma out of ignorance and out of abakubiza ngesilungu bethi ibula, foolishness. Ubula nje ubonta umuntu omdala waze waziyangisa bakithi ku Studio 7 kabuhlungu kanje. Uze ibambe ibamba phezulu indaba ekhohle ukuthi iqale kuphi. Iqale phela uMakhuphe efuna ukuchiselwa endlini ebizwa kuthiwa liNdebele, akabuyele eMathebela nakulaNdebele ezobusa eZimbabwe bethi bazomgugura wundi. Besenza ihlaya nje ngento yobuhlungu kangaka lamanje sasebuhlungu kithi. Wayengayiqali lapho bemrecola kungavumelanga bamrecola inkantolo irula lethu ukuthi hayi uMakhuphe nguyathi kumele athathe after bakuthiwa ngirayi. Kanjalo inkantolo into esiyaziyo ukuthi umthetho sisekelo wenhlanganiso yethu wawutsho kanjalo. So useyibamba phezulu la eyithiya phansi le ngoba yilaba abantu abangama collaborators abantu abasincindezelayo. Siyancindezelwa la ubhizi yena uthi sivula lapho esingatshani sivuna lapho esingatshalanga khona. Uthi yini esitshali bakangitshela ukuthi yini esitshali. Yena leyo kuvuna angiyazi ngoba yilaba abantu abacabanga ukuthi bona ukuya eParliament uyazihambela wena labantwana bakho uthola imali uthola imoto uthola mina lo babuchifu Ndlovu
Ndlovu asinjalo sizosebenza sizosebenzela abantu bakithi ungahamba eParliament ubona ama debate sesiwayenzile sesidebatele ngemfundo yabantwana ukuthi abantwana abathole imfundo esohlonzini oluphezulu kakhulukazi abantwana basemakhaya kukhona kulokuthi ayihansard ungahamba yokubona yikukutshala kwethu lo babuNdlovu lokho kuvuna angazivuneni yena angasibonisa ukuthi yini esetshenziwele aseyivunile ngoba siqala phansi manje siyalwa sithi abantwana bemathebeleni abafundiswa ngabantu bemathebeleleni awuzukususa umuntu ongazilutho ngezo zemathebeleleni umntwana athwale nzima ngesikolo aphinde athwale nzima ngokufunda ulimi lukatitsha akulunganga konke lokho amathuba abantu bemathebeleni asithi aphiwa abantu bemathebeleleni lokuncane konke kwegolide okuvukayo kusiqhamuka abantu ingazi ukuthi baqhamuka kuphi bafike baphiwe kuthiwe indawo yabo bathathe badinge lelo golide bamine lelo golide basuke bahambe bethini gwaqa ifile akula zikolo akula amaclinic akulani siyayilwa leyo nto eParliament kumanje ungabheka iHansard uzobona ukuthi mina ngidebatile ngaleyo ndawo ubaba uchief udebatile ngaleyo ndawo so angimazi le kuvuna akukhuluma yena ukuthi kuphi asikho lapho imoto engihamba ngayo kumanje imoto ihamba engayithenga iTwin Cape yami anginayo le eParliament so angimazi ukuthi ukuvuna akukhuluma ngakho ikuphi thina sizosebenza la sisebenzela abantu bezimbabwe angazi sengihambe kangake nasi ngifonelwa ngabazali umhlaba wonke le namba abantwana abapasile ephukeni iNASA izwakala ukuthi thini ngihambe khona ngiye kulwa ngile baze bangena abantwana
lo ke nguSenator Khalipani Phukeni uyibandla leMDCT ugatsha lezempila kahle lubika ukuba kulabantu abathathu kuphela ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose amakhulu amabili ababanjwe igciwane le-coronavirus ngasikhathi sinye kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,132 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 asebehlatshwe ijekiseni le sebeyizigidi ezimbili lengxenye 2,582,705 okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi imidlalo ethiyeneyo isizavunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 ebalisa ukuba abayabe bephatheka kuyo bamele babe behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili iphephandaba lobulembu elezimlive.com libika ukuba owayengumphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo udingwa ngamapholisa ngemva kokungayanga emthethwandaba izolo ukuyathoniswa icala lokugqoka ikepesi yebandla lezanu PF yena asexotshiwe kulelo bandla okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
Salibonani kumagumbeni omhlaba kumbeni omane omhlaba bantu bezimbabwe kustudio 7 kanye mbingelela nabo abaphathi bethu laba abasethulelayo inews ezinhle ezimbabwe ukuthi omunye lomunye azizwele njalo silamalungelo ukuthi lathi sikhulume esikuzwayo lesikubonayo mina ngiyaqhuquzela ngumama uMancube ePlant ngiyaqhuquzela ebantu abatsha abantu abatsha buyani lina eliphandle kwelizwe buyani lonke lina bantu abatsha lizoregister ukuze ilizwe leli liphume emanyaleni anje buyani nini ekhaya lizoregister ningakhuluma liphandle akulanto ezayenziwa buyani nini ekhaya siyakwazi ukuthi lisebunzimeni kaThesi ngenxa ye lockdown buyani nini lizomeseka omunye wenu uNelson Chamisa onguye olikhokhelayo ukuthi liphume ebuzimeni sithi phambili ngayo umfana thina singomama siyameseka ngoba sisi izimbabwe yathathwa asikaze sibone ubuhle bayo uyani siphume eGibhithe uyani silincedise bantwana bethu uyanini ekhaya thina sithi chete Chamisa mana ngebizo lelele elithi MDC Alliance ungatshintshi ngiyabona
salibonani kwestudio 7 ngibingelela labasakazi kwestudio 7 kunye labalaleli mina igama ngukazi Lothando Maseko ngokuhlala ngilapha eBotswana. Mina nje kuphela ngididwa indaba enye kuphela yaseZimbabwe. Ekuthini manje babhizi bathi bona kula ma-by-election. Kanti ke wayenxa bethe kula ma-by-election bevala nge-COVID-19. Hayi phela laleyo mthetho ye-COVID-19 makayisebenze ngisho la kulabo abayibo abarecola ama-councillors abe kwengabantu. Ngani ngoba phela abantu thina sikhethile abantu bokuthi bakhona ukumela abantu. Kanti ke nxa kuthiwa bayarecolwa kubuye kuthiwe sokusebenza i-COVID-19 akusela khetho. Kanti ke manje kusuke kwenziweni ngoba phela abantu bayahlupheka ngoba nxa bezifakela abantu babo kubuye lina selisithi liyarecola. Asisakwazi ukuthi kwenziwani nomthetho lowo kawusebenze phela kulabo abarecola. Ukuthi ma kunje ngalesi sikhathi akulo ozarecola omunye. Makusetshenzwe kunjalo abantu bakhethwe ngabantu. Ngiyabonga.
Kakhulu ngalezo dabi usibonqa kalokhunya ngale abantu abangabaxolisi bengazakathi nengazangabe kumphablic baxolisa abantu ukuhlukumeza sabayikhokhona kancincane akuntu ngihlukumeza ukuthi umntanami afakwe engigeni bekhanya imigigi inhliziyo yomuntu onjani ukuthi ukuthi amfake engigeni ndabidika umgigi umgigi azafe inhliziyo yomuntu onjani njani ngibuhlungu ngakhuluma lolu daba zibuhlungu kakhulu nashaywa namanje impilo yami angikhali ngigome ekhanda angikhali inkuni ekhanda ngumuntu nje kamimajinga ohlezile ndoda ekuthatha ungumuntu ongathwali ukuthi ongathwali umgomo esenzeni sikhangele ukuthi umnxeze kwenzi umuntu okhangele ukuyancedisa omunye wakho ngumuntu nje ofangukuhlala because of i-corona kodwa into abayikhuluma le esiswela ngokuthi ngiphathele
Studio 7 linjani basakazile balandeli ngalibingelela ngiyalibingelela ku-Studio 7 laphana sithi hayi sihamba la upresident wethu Nelson Chamisa tshintsha guqula izenzo basadlala abantu be-ZANU-PF. ZANU-PF must go.
Oh, sanibonani ekhaya ku-Studio 7 linjani? Hayi, siyaphila kakhulu bantu benkosi siyaphila. Hey, ngiyadinga bafowethu ngicela usizo lapho. Ngisindiswa Mahlangu lo okhulumayo. Ngikhuluma ngiseBotswana. Ngidinga umfowethu umnawami uLouis Mahlangu. Ongabe esazilanga bekhona shwa bantu benkosi ngicela ngincede. Ebe ngikwazi mina ukuthi use-South Africa and uhlala e-Alexandra e-Q. So kangela ama details zakhe, kangela numbers zakhe zefoni. So ngicela ukuthi ongabe lolwazi bantu benkosi enzibize kakhulu ngiyamdinga lo muntu kakhulu shwa ngiyacela abantu lenzibize. Abanye bangamba bamazi ngokumbiza ngoLusto, abanye bembiza ngoAnele, abanye bembiza ngoLusto. Mina engikhulumayo bangazi ngokumbiza Sindo abanye ebengesazanayo nje Katrifal ngoba besihlala eKatrifal ku-trip 137 Kok flight. So zazohlukana lomna wami it was 2012 but saba la communication ngaba kwazi ukuthi sekuhlala eAlexandra Q from there. Hey, angazi ukuthi ngambona njani ndingisenzisame ngendlela zonke sengihlekile. Abangani bami bemphila nabo kakhulu eKatrifal ngu-Abizo, ngumafa uMethu, ngu-Trimoke bembiza ngo-Stiriri, ngu-Conry bembiza ngo-Manimani, u-Edwini, u-Stekara, angabe bazi nje ongabe nomele number yaphakathi kwabona labo u-Abi, u-Trimoke, u-Stiriri, umafa uMethu, u-Stekara, u-Phesi Stophesi, ongabe le number nje kumbe yabona labo abantu shiwa ngicela ngisize kakhulu endinga number naleyo ozabe elayo kumbe ozabe lolwazi kulombongeni eSouth Africa engikwazi ukuthi bithoko behlala lombongeni lomunye kuthiwa ngumbeki but umbeki kangimazi engimazi ngumbongeni wakonamathinzi emalevenda fani country park. So ongabe ololwazi bengicela ukuthi embambe kuwhatsapp number yami eBotswana +27735286 81 Msindo eBotswana inamba yami yena leyo +27735286 81 Ngiyacela shuwa bantu benkosi ngiyacela linisize ongabe lolwazi enisize kakhulu ngiyacela zihlobo zami ngiyabonga
sanibonani ku-Studio 7 linjani sikhona hayi nathi ayikho into embi endabeni leka mnangaka yokwenza ukuthi induna kube yilezi ezingimelana nalelo daba lomphuqazi ayihambi kahle ngoba yabona thina ngapha ku-WhatsApp ikakhulu WhatsApp uyolohlupho ngendlela zokwethuselwa soma ngabe bebuya induna sezizobatshela ukuthi bayavuma bayethuka bayesaba u-WhatsApp mhlelo uvelihleli nje ngoba ngathi bawukusaba waya ayikho into ekhona ngavele bethiwa yikho lokho yikho lokho bayesaba nje ne elungelo lomuntu nje kalazi uma ngabe kuthiwa ungathi mina ngwe MDC solicala lelo lokuthi why wena ungwe MDC what 7 nje kuphela into engiyibona kwezindawo yebo ayakukho lokoda what 7 lolu hlupho hlelo wethu sen so njengamanje nje ukuthi induna izo zizophatha so sezizo izobuyiza utshela abantu ukwenza abantu bavume beyithuke besathi ngoba izilungu sokukhuluma ini induna sibuya kumgaba ethoba nena lo mnana so mangabe sevele sibuye kanjalo nje vele nje sizaba ngeyinto abantu sezaphila kanzima what 7 lohlupho kakhulu ngawo lezo zinto zona lezo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wokwamukela amabutho avela kwele Afghanistan esithi kazisoli ngenyathelo lokuthi amasotsha la asuswa kulelo lizwe ngemva kweminyaka engamachumi amabili. UBiden uthe wakhetha ukususa amasotsha la kulokuthi impi iqhubeke ngoba yayingathatha isikhathi eside. Ukuhlaziya udaba lweAfghanistan siqoxele sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Yeah, abantu bangazula uBiden ukuthi kunjani kutheni, kodwa ke iqiniso lakhona sibili okumele lingabe abantu bayalizwisisa ukuthi kwakungakhangelelwanga ukuthi uhulumende lo oweAfghanistan owayefakwe yi-America incedisa for 20 years, wayengaphongunxibilika nje aphongunxibilika abantu bavele kuhle ukuthi we-Taliban khonapho bahle bavele batshaywe yitwetwe bonke bahle bancibilike wonke umuntu lo president wakhona hlaphume elizweni abaleke khonapho masinya masinya angikhole ukuthi ukhona wayekukhangelele khonapho. So iqiniso lokona liykuthi loba bangaze bamsoli lowa kabamsoli, but mina kakhulu ngisola bona abantu be-Afghanistan bona ukuthi kati bona babezithi kuzama nyani babebhonga ukuhlalela ukuthi bazagcinwa ngama-American mthokotho bengazimeli bazilwele bazikhangelele ilizwe labo njengokwazi kwabo. So-ke lapha eqinisweni ukuthi abantu balapha nje ukuthi bayathanda ukusola, kodwa-ke nxa kwakuyukuthi kwazokuvunyelwa no-President Trump khonokuthi bayasuka loba ungaze kube ngabe nguye uTrump ngabe bayachiya futhi ngokufanayo njengakhona lokhu okwenziwa nguBiden.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Iye, hayi, angithi ama-Americans nabantu abatshintshatshintshayo bantshintshe uhulumende batshintshe lokhu batshintshe lokhana bangasola lokhu bahle batshintshe khonapho. Kungenzakala ukuthi kube ligodi lakhe loneli, kodwa-ke kungasikho ukuthi uzigebhele igodi lakhona. Eqinisweni ukuthi ulandela lokhu okwakuvunyelene njalo laikuthi kati khona nxa kungasacinanga kuzacina njani. So kungamkhosta ama-elections, kodwa-ke kamboni ukuthi kukhona okunye angakwenza. Yikuthi angithi amabandla lamabili engingakusola mina, ngisola wona ama-Democrats ukuthi khona nxa kuyukuthi bona basekela u-president wabo umkhokheli wabo kufanele ukuthi bangayekethisi bavumele ukuthi ku-next election umongameli wabo abe ngodliwayo.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Dallas e-Texas. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu. Inhlanganiso yabakumpentsheni ithi abantu asebachiya umsebenzi bathwele gadalala ngokuma kwempilo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.